umongameli Mnangagwa ungene umhlangano weUNGA wakhuluma okwakuqala ethethe intambo zombuso ngemva kokugenqulwa kowayengumongameli Robert Mugabe ngabebutho nyakenye. Ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi kuhle yebo kodwa akukho abakukhangeleleyo okukhulu angakulethela ilizwe ngemva kwalomhlangano. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Joseph Mujeyi uthi ukhangelele ukuba umongameli ayesungula ubudlelwano obuhle lamanye amazwe okungaletha izithelo ezinhle ezweni.
Mina ngikhangelela ukuthi abantu laba vele bazwanane, kube le relationship between Zimbabwe lama countries angale ukuthi sizwanane, nathi sithole usizo ezingathi i-help vele ngapha elokuzeni eZimbabwe.
Isikhulumeli sebandla lezapho umnumzana iPhithule Maphosa yena uthi akukho akukhangeleleyo okuhle khonale eUNGA ngaphandle kokuba uMnangagwa aqale alungise iguma lakhe.
Ngithi sonto eqakathekileyo kakhulu ukuhamba kwakhe e-United Nations ngoba sikhangelele ukuthi elungise izinto lapha ekhaya kulo monakalo omkhulu obekhona ngesikhathi sombuso kaMgabe bebonke laye uMnangagwa. 38 years ezidlulileyo konakala into eziningi, kathesi abantu kule polarization ekhona elizweni abantu bayazondana ngokomhlobo, i-economy ifile, akulalutho, akulamsebenzi, ama-prices ayakhwela everyday. So sikhangele ukuthi ngabe uyalungisa izinto ekhaya engakaqala ubhijimesi emazweni siyancenga imali zemazweni. Kathesi sizwe kuthiwa uziwatshela abantu ukuthi sinaerari sinathi amanzi agcwelisi wethu. Aso into ongayikhuluma phambi kwabantu le engako. So sikhangele ukuthi ephenduke ekhaya elungise izinto lapha ekhaya labantu bekhaya singakakhangeli abantu bemazweni.
Evumelana noMaphosa umnumzana Mike Mbayiwa, isakhamuzi sakoBulawayo uthi akulalutho alukhangeleleyo kumongameli, uzaziphendukela nje elengise izandla.
Sibe sikhangelele ukuthi engxenye by any chance angakwanisa ukuthi asolve ama problems achiwa ngumgabe ewawonile in the country njenge new political dispensation. But into ekhona ukuthi akutshengisi ukuthi yena la uya ngaphi, ufuna ukwenzani. Thina into esilayo lapha ukuthi kumele abuyezo address ama problems akhe wonke lawo lawo ekhaya, alungise izinto economically ukuze into zimuve ziye phambili.
Abantu abaningi bathi uhambo lukaMnangagwa aluhlukananga lokwakusenziwa nguMgabe ekuhambeni lequla elilabantu abaningi, kodwa baphenduke belengise izandla sikhathi sonke. Abantu bathi okumele kulungiswe njalo kukhulunywe kusekhaya, hathi eUNGA. iUNGA izaqakatheka okusekhaya okonakeleyo kungalunga. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.